Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 kuMpalakazi 2024 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye umuntu bavele bachayela umuntu ebethe kha amanzi lawa okuhlakanipha, umuntu kabe segijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni.
Inani labantu asebefele engozini zomgwaqo eZimbabwe kusukela mhla ka-15 kuMpalakazi selifike kumajumi phose ayisithiyangalombili 77.
Kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye kumbe iSouth Africa, Botswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese belethe iripoti kuChelimane ukuthi basebenze njani, ngoba senazothi nxa uChelimane ziningi izinto abezenza.
IZimbabwe Council of Churches ithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa angenele kule Mozambique wokuxokozela kwezombusazwe okumangalisayo. Uhlelo Woza Friday lamhla kuqala abakhuli abatshaye kwazwela lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebefele engozini zomgwaqo eZimbabwe kusukela mhla ka-15 kuMpalakazi selifike kumajumi phose ayisithiyangalombili 77. Amapolisa abika ukuba abantu laba bafe engozini ezodlula kancane inkulungwane 1211. Ngomnyaka odluleyo ngesikhathi lesi kwafa bedlula kancane amajumi ayisikhombisa 71 engozini ezifika phose inkulungwane lengxenye 1454. Amapolisa athi abantu abedlula amakhulu amane balimele engozini lezi lonyaka. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi kwezombusazwe.
Imbiko leyo yimbiko eqondileyo sibili, ngenxa yokuthi siyakunanzelela ukuthi ama-accidents abikwa phose nsuku zonke, lama-fatalities angikhona bayawabeka kube mgceki. Okungaba kukhomba ukuthi izimbangela zangkhona lokhu zisiya zisiba izona ziyane ezijale ukuvama kuphinde kube mhlawumbe lokuthi ziyengezeleleka. Okwakuqala esingakunanzelela ngama-accidents lawa yokuthi imithelela yakhona imbalwa. Okwakuqala sikhuluma ngayo imigwaqo yokuthi vele imigwaqo elizweni kayiqondakali kuhle yebangela izingozi eziningi kakhulu ukuthi umuntu engavela phambanisi kakhulu nxa engayijayelanga imigwaqo leyi. Okubalisa lama-highway o-Victoria Falls Bulawayo Road, okubalisa oBulawayo Bedbridge Road. Last week nje ngiyahamba ngoBulawayo Victoria Falls Road, hayi nxa ungawujayelanga sibili imoti singanamathela ezihlahleni. So khonokana kuyabangela ukuthi ingozi zibe ziningi kakhulu.
Singathi okwesibili khonapho-ke kuyini ba?
Okwesibili sesikhangela esingathi khona yi-condition kumbe isimo sezimota zonezo eziyabe zihamba. Ngoba engunanzelelayo nxa ngisebenzisa umzekeliso wemoto engangibuya ngayo, ngayibona nje ifika lapho ema khona ichibilika futhi abantu bathwala ibuyela yayisiyebhinga. So ngasengizibuza ukuthi imota leyo ivele ibisuka umango omude iyafika koBulawayo, ifika kuphela ichibilika kusethulwa lokhu kade kuvela khona le, siphinda futhi siloda abantu sibuyela, iseviswa sikhathi bani. So ngokunye okwesibili ongabe kubangela izimbozi ukuthi izimota lezi zihambe imango emide, zigijimisa ukuthi umuntu enze iprofit, ngoba ngezwa sibili umuntu wakhona ekhuluma ezithi hayi namhla ngenza i-target 1.6 ngibambile, meaning $1,600 ichayile. So kusho ukuthi bagijimisa amathagethi kodwa izimota lezo kazikhangelwa, ngoba sikhangela ingayo imota ifika egarajini kuphunyulwe imota iyekhangela iseviswe ingakazi yabuyela, but ngathi yafika yathibilika futhi bangena abanye abangenayo yabuyela. So ngokwesibili kwenkokubangena izingozi esizizwayo lezi.
Kuzokuthiwa kodwa kulabanye phela abanathi abedlulisa amalawulo.
Ngenye yezimbangela ngaleyo ukuthi esingathi yi-human error, umuntu onguye otshayelayo kube nguye obangela ingozi. kungaba izizathu ezimbalwa ezibangela ukuthi umuntu enze leyo buzo. Kwakuqala ikhona ukuthi abanye umuntu bavele bachayela umuntu esethekha amanzi lawa okuhlakanipha, umuntu kabe esegijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni. Ngingathi nje izolo ngiphakathi kwakho lokhu ngama-onda fithi bengivela kwasekusile khona nothi izolo ngemva kwayizolo. Umuntu lwana ngigade nje imoto yakhe fithi ukuthi no undoda ngendlela adrayiva ngayo uvele kaqedakali. Abantu bagcwele phakathi khonapho. Khonapho ngizanda ukungena nje nxa ukwazi inkulumane ngisanda ukudlula komnyoro abechaya umuntu wesikane kade zihambele eceleni. Okukhanya ukuthi vele undoda yena obedakile. So ukudakwa umuntu abesetshayela izimota yikho kubangela ukuthi ugcine sokula ma-accident. Ngoba lona umuntu wenze i-accident egcekini simbuza kade udrayiva njani echaze wagijima ongani uku-overtake imoto wathutshelela leyo imoto kade uzenze i-Edon College kade ukuhamba njani.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcweti kwezombusazwe ekunhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu weZimbabwe Council of Churches uthi isathi kumele iphathise eMozambique ukulungisa udubo lwezombusazwe oluqhamuke kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. IZimbabwe Council of Churches ithi umgcinisihlalo weSADC uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhuthaze abaphatheke ukhetho lolu ukuthi bahlale phansi bekhulumisane njalo beqakathekise intando kaZulu kanye lokuhlaliseka elizweni. Ngesikhathi esifanayo eleMalawi lithi kulabadabuka kweleMozambique abedlula inkulungwane asebeyiziphepheli kulelo lizwe ngenxa yodlakela osolumemetheka ezabelweni eziningi kweleMozambique. Kusenjalo, inhlanganiso yecubungula ezombusazwe kweleMozambique iPlatforma Decide ithi abantu abedlula 125 babulewe kuyonale iviki, njalo inani labafe kudlakela lolu kusukela ngomfumfu selisedlula 252. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sibanda, umqondisi weChristian Alliance of Zimbabwe.
Bona kuqakathekile lokhu okukhulunywe iZimbabwe Council of Churches, ikakhulu thina ngapha eZimbabwe njengomgcini isihlalo weSADC, ukuba lindaba yokuthi abantu bayabulalana, kuyadilizwa izakhiwo, njalo siyananzela ukuthi iMozambique ingagcina ingena empini enkulu kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kube le ndlela yokuba iZimbabwe incedisane lamanye amazwe alapha eSADC ukuba ngumlamulankunzi, ukuthi kungenwe kuyesetshenzwa kulethe ukuthula ebantwini beMozambique. Siyananzela ukuthi iMozambique ibisiqhubeka isisiba lomnotho omuhle kakhulu, kodwa lokhu sokuzayibisela emuva.
Ye, ngasikhangela amanye amazwe aku-Southern African region khonapho ukulwisana khonokho kuseMozambique kujoni emazweni anjengeZimbabwe, iZambia, South Africa, Malawi lamanje?
Kuyingozi kakhulu ngoba ngokokuqala abantu ababalekela impi bangena emazweni lawo, njalo siyakwazi ukuthi iZimbabwe iSADC siyasebenzelana. Nxa ilizwe lethu elilodwa lingani lilodubo kuba yinto eyafektha sonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile kakhulu abaningi bangena eSouth Africa ngalelangapha kithi bedinga ukuphephela, ukuba isiphephele. Akudingakali ukuba kuze kufike lapha, ngoba mbona ngani yinto yokuthi uhulumende wethu la eSouth Africa labo Zambia bengangenela beyincedisa.
Ngiyabona ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye umgcinisihlalo weSADC, kodwa abanye abantu bathi hayi kanye laye wayengenela kukhetho lolu ukuthi angalungisa kodwa khona kahle.
Mbona ngani upresident ngobudlelwane alabo labantu beMozambique engancedisa, kodwa siyananzelela ukuthi vele yona iSADC nxa ilungisa indaba ezinje asotshela imane onguye oyilungisayo, kulungiswa labana be-organ for peace. Ngakho bembona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye kumbe i-South Africa, oBotswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese beletha iripoti kutshela imane ukuthi basebenze njani. Ngoba siyananzela ukuthi nxa ungutshela imane ziningi izinto abezenza, kodwa engakwanisa ukuthi a-asayine abanye behambe beyelamula lumsindo osukhona, njengalokho okwenzakala lapha eZimbabwe ukuthi kwacelwa upresident omunye wayeseritayile uThabo Mbeki ukuthi abuye ezoncedisa, kumbe kudinga upresident omunye oseritayile ovele esebenza lezi ndaba. Imizekelo singaba nguye ubaba uThabo Mbeki kumbe omunye upresident ongaba eyamukeleka ngabantu abeMozambique njalo yiSADC.
Umfundisi uSene Sibanda ngumqondisi womanyano we-Christian Alliance of Zimbabwe ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kulabatshayeli bezimota ezinkulu abadabuka eZimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia leMozambique abathi bazatshengisela eKazungula Port of Post ngomvulo besola imithetho yakweleZambia ebavimba ukuba bengene kulelo lizwe. Bathi inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamakhwatsha eZambia, 15,000 khwatsha, ebonakala umtshayeli munye ngamunye ukuze edlule kulelo lizwe siya kwamanye amazwe, iningi kokuthi abanye babo sebephelelwe ngumsebenzi ngoba behluleka ukuyibhadala. Baphinde bathi kuningi okunye abakhonona ngakho abakubikela uhulumende wakweleZambia ongazange ezihluphe ngezikhalazo zabo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zakweleZambia ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel namhla lihlasele isibhedlela seKamal Adwan eGaza, lapho kutshe khona indawo enkulu okwenze njalo ukuba kususwe izigulane kuleyo ndawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu ababili akade bephakathi kwezindizamtshina yakwele Azerbaijan ewele kwele Kazakhstan izolo bathi bezwe umsindo phandle kwayo ingakaweli emasimini, lapho kufe khona abantu abafika phose amajuma amane waphepha inani phose elifanayo. Bacubungula ohlele indizamtshina le bathi inakho ukuba idutshulwe leRussia. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usanda ukuthi lo awubanga ngomnyaka omuhle kulizwe leIran. Ababancedisayo iHezbollah leHamas yabhidlizwa. Umngane weIran oseduze onguhulumende kamnumzana Assad eSyria lawo sowabhidlika. Sokulobufakazi bokuthi izikhali zeIran ezamamissiles azilamandla. Umvikela walo emoyeni sowachabalala. Lanxa selixega eleIran, uhulumende walo uqhubeka isebenzisa isandla esilukhuni ebantwini bakhe, ikakhulu labo abamsolayo kumbe asebeyaveza indaba eziliqiniso lolwazi. Umzekeliso walokhu uvele ngenyanga kampalakazi lapho intatheli zindaba uReza Valizadeh olobuzwe bubili obe-Iran lobe-Melika owagwetshelwa ukuhlala eminyaka elitshumi entolongweni esetheswa icala lokuthi wancedisana lohulumende oyisitha. UValizadeh wayesebenzela umsakazo othola imali yokusebenza kuhulumende weMelika oweRadio Fada oyingxenye yoweRadio Free Europe, Radio Liberty okuluhlulunye lomsakazo weVoice of America. Wasuka lapho ngomnyaka ka-2022 wasebenzela eminye imisakazo yolimi lwesiFasi kunkampani efanayo. UReza Valizadeh wabuyela e-Iran esiya kwethekelela umndeni wakhe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka, wabotshwa ekupheleni kwenyanga kaMpandula. Uthethwa icala alitheswayo ngenyanga kaLwezi, akunamtshutshisi owayekhona okwenzakala kabili. UMahluli kwaba nguye othatha leso isikhundla. Phezu kwesigwebo sakhe seminyaka elitshumi esentolongweni, uValizadeh wagwetshelwa ukuthi engavakatshi okweminyaka emibili, wetheswa leminye imigoqo. Okwamanje uvalelwe entolongweni ye-Evin, njalo abantu abavunyelwa ukuthi bayimbona. Emhlanganweni lentatheli zindaba, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Matthew Miller wasola isigwebo esetheswa uValizadeh, wathi kufanele akhululwe ngokuchesha njalo kukhululwe bonke ababotshelwa okuphathelane lezombusazwe elizweni le-Iran. Uhulumende we-Iran uyanyathezela amalungelo okwethulwa kwemibiko ngokwethusela ukubopha abantu ukubaphoxa ukuthi bevume amacala abawetheswayo lokusebenzisa udlakela kuntatheli izindaba e-Iran. Umbiko owethulwa inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Reporters Without Borders omnyaka wonalo oka-2024 uveza ukuthi ele-Iran liyephula amalungelo ngoba lingelesi 176 kuluhlu lwamazwe angu-180 abikwa esenza okufanayo. Kumbiko wakhe womcimbi wesintu oweShab eYalta lapho abe-Iran abathakazelela ubusuku obude bomnyaka, isikhulumeli umnumzana Mnela wathi ngelanga leli eleShab eYalta siyagcizelela usekelo kubantu be-Iran, isibindi sabo behlukuluzwa lokuzimisela ukuthi bekhululeke kuyisibonelo emhlabeni, sini labo kumzabalazo wabo. Siyazi ukuthi ikusasa ekhanyayo iyeza.
Le yimbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo inhlanganiso elusana lokuthathwa kwezidakamizwa eZimbabwe iqhuba umkhankaso wokukhanga abatsha ukuba betshanele njengu icocaine, imbanje, icrystal meth lokunye okubenza bevuke eseganga. UNgqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebizwa ngokuthi eyethu ekhokhelwa ngumbusi Dube ohlala kwele Bhilithani isanda kuqhuba umkhankaso omkhulu wokulwisana lezidakamizwa owenzelwe eHighlanders FC Clubhouse obekulamaqembu omdlalo wenguqwa isithupha. Amalunga enhlanganiso leyathethe leli thuba alimukisa abatsha ngobubi bezidakamizwa. Umkhankaso lo bekulamaqembu abesilisa amane athi izinsizwa, amavevane, Bulawayo Legal Practitioners, lezitha. I-Highlanders Royals leZimbabwe Republic Police bezikusibaya sabesifazana. UDube uthi izidakamizwa sezibulele ingqondo zabatsha lasebekhulile abaningi eZimbabwe.
Bulawayo isihlaselwe ngumkhuhlane wenjengo. Injengo isiqede abantu abaningi, abanye basikhuluma nje basengutsheni. Bethi befika engutsheni kukhanya ngani kuthiwa hhayi ulapha ngenxa yengqondo. Ingqondo ngesikhiwa bathi mental health issues ziyahambelana zibambisana nenjengo.
UDube uthi ulethemba lokuthi umbiko wabo usabalele emphakathini kulandela ukuqhutshwa komkhankaso lo eHighlanders Clubhouse. Umqondisi weRichard Bice Trust, inhlanganiso layo elisana lokuthatha kwezidakamiswa, layo ibisemkhankasweni lo. Umqondisi wayo nguZenzo Siwela.
Siyabaxwayisa ukuthi injengo iyabulala and kenjalo kufuna ubaxwayisa abantu ukuthi abantwana babengabamukeli bayamukeli i-drink evulweyo ikakhulu these days badlanisa injengo le-pepsi konke lokhana kuyabe kumnyama kungakhali kodwa isibu sakithi sifuna abantwana abazakhula bekwazi and sinazi ukuthi ama-drugs avele doesn't enhance skills it destroys imind lako futhi abantwana iyabenza ukusasa wabo isiphele masinyane.
Owaye ngumdlali wenguqu wake wadlalela iHighlanders Monomotapa kanye leTP Mazembe DRC Mthulisi Maphosa ube ngomunye wabadlali beAmavevane abaphatheke kumkhankaso lo.
Lapha besibuye sizofaka i-awareness about ama-drugs to abadlali ibhora. Sinezama-former players sifuna ukunceda abafana ukuthi say no to drugs. Ama-drugs alimaza abantu ababuyisela emuva, ayenza ukuhlukumeza lokudubekisa abantu. I think i-tournament leyi ibe success ngoba ifake i-awareness ebantwaneni abancane lebantwini abakhulu ukuba kwazi izingozi zama-drugs.
Baningi akade besemkhankasweni oqoqwe nguDube. UJabulani Mahlango weqembu leBulawayo Legal Practitioners uthi bathakazelela ukwenziwa izinhlanganiso ezilisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Sihlangana lapha ema-courtrooms ngale kuningi. Uzathola ukuthi amacala amaningi ayenzakala as a result of drugs and substance abuse.
Inhlanganiso ezilwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa zithi abatsha bayisilinganiso sokufika phosi amachuma esithupha ekhulwini 57% basengozini yokulahlekelwa impilo zabo ngenxa yezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 kobolawayo, ngingungqwele Dube.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, majaha lezintombe lenza umsebenzi omkhulu kangaka, siyalibingelela. Mina ngikhulumayo ngikhonapha kwele nkaya esigodini sikababa uSikhobogobo uSigubudu madoda. Hayi hayi hayi, ngicela ukucebisa uPresident u-Emmerson Mnangagwa ukubana abantu osebenza labo kabathembekanga madoda, bambhoda ngale ilizwe lisifa kangaka, abantu behlupheka. Kananzelele kati abacebisi bakhe bamcebisa njani baba lapha? Hayi madoda, mina mbona ngani ubaba lokala cala lo abantu osebenza lapha, yena ungawuya kwenza ngawuyehle esihlalweni alandele isisekelo sombuso. Ababi bona labo bafunayo, sibone ukubana baza kwenzani. Phela yibo futhi amasila. Uyabonga madoda, aphilani ngegama lenkosi.
Siyabingelela, siyabonga Studio 7. Siyadana ukuzwa inkulumo ezikhishwa ngamadoda lawa ezivani obelief gawule besehluleke ukuthi uma kuthiwa bathi i-platform labo baziphendulele ngokweqiniso ukuthi ilizwe leli laze lalimala kangaka laba amahlaya umhlaba wonke, ilizwe lali best Africa kuhambe njani. Ma izikhulumele zithi abantu bezanu, lina labo president benu bezanu kusukela kuMnangagwa kuze kube kusukela uRobert Mugabe kuze kufike lo sekhona, lehlulekile lenkani. Into eliyithandayo ukucindezela abantu abalomunye umbono, liyababopha liyababulala libaqebejele. Konke lokho ubelief gawule basakuphika namanje. Ogawule ingane zabo zikhona nekhaya khonapho, ukuthi i-school fees manje yasizovulwa imali ye-school fees e-primary school emakhaya khonapho etsholotsho la kuhlala khona ubelief gawule.
Salubonani basakazi kuStudio 7 nabalaleli, ukhuluma ngu-Alec Nyati Matobo Kezi esigabeni sakumazwe. Ngiyamuzwa ubelief gawule ephikisana lapha lomlalazi la, ngoba uyavuma ukuthi ilizwe libulawa ngamasela. Mina ngifuna ukuthi yazi bake bazibuze kakhulu kuzana uke kuvela ngaphi ukuthi umuntu abe le mali ngomnotho odlula kasikhombisa noma kalitshumi kule lizwe lakhe. Yena lokho ukuthatha ngayo abantu elizweni behlupheka, izibhedlela kungela lutho, ezikolo ziyawa, kumoshakele, abantu bayalambisa.
Studio 7 sishona njalo. Studio 7 ngicela ukuthi impela nike lifundele i-audio yami efika impela, ngoba yinto ebalulekile le. Okuthi kanti ma kuthiwa abadala bayahola inhlanyelo, kubuye kuye kubhadaliswa abadala inhlanyelo, kuthiwa kubhadala ama-$12, kanti ama-$12 lamba uthiwa ukuhola nokuthenga yini inkinga? Yiphi umehluko lapho? Ngoba bayabhadala abadala lapho kulesinye isigaba lapho kithi impela bayabhadala abadala, babhadalisa ama-$12 yobo sobhuku. Kuyikuthi le into ibuya ku-government noma ngeyabo, bayazenzela nabo sebefuna ogogo abanganamali abanganabantwana kuphi abakuphi abasebenza abayitholi phela le nhlanye. Even kwawena usebenza ikuthole unganalutho, unganayo le $12, ikudlule le ndlanyelo ungayitholanga. Kodwa kuyikuthi iqinisa lokho yikho esakulwelayo yini, njalo yikho futhi esakuvotelayo yini ukuthi kube nezinto ezinjalo, ukuthi into nayiphi nayiphi seyifuna imali, kuthiwa kuyaholwa kodwa kuthiwa kubhadala.
Laba ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling.
Namhla ku-What's a Friday silohlelo lokugqiba umnyaka ka-2024 sikhangela imisebenzi yabanye abaculi baseZimbabwe abashaye kwazwela lo nyaka, uJays Maravini, uNkwali uBusi Mhlanga, loNomina. Asizweni bexoxa lo-Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Umnyaka ka-2024 ungumnyaka ophumelele kakhulu kwabanye abaculi. umculi olodumo owe Afro Jazz uJazz Marabini bekumhambela lonyaka.
Umnyaka lo ube umnyaka engathi umnyaka omuhle kakhulu, zikhona izinto ezithile ezinhle ezenzakeleyo ikakhulu ekhanye lemsebenzini wami, ikakhulu ukuthi uthole nje imisebenzi nje ukuthi singathi ngama-shows. Lonyaka ngirekhodile album entsha engizayirelease ngoJanuwari, libe lomnyaka omuhle. Jazz Marabini one time.
Samathendele nankayana, haye samathendele, tendele. Samathendele nankayana, haye samathendele, tendele.
Womose Mhlanga, the Queen of Abenguni, udume ngokuthi ligidela mphakathi, ucula umdumo wesintu eseLondon. Uthi usebenzile kakhulu lonyaka.
Umnyaka lo ube muhle kakhulu, ngifuna ukubonga uNkulunkulu lalabo abangembetheyo abahamba lami, ngoba ngiyenelisile ukurekhoda idlalade elilengoma ezilishumi lambili, 12 songs, ubizo lwami, My Dynamic Calling. This is an album that's very close to my heart. Bengicela ukuthi lilalele, lilalele ubizo lwami by Busi Mhlanga. Lingixhase bantu bakithi.
First time I feel it kuyenzeka. And now I know.
Bukandi unomina ucula imdumo etshiyeneyo ehlanganisela lamapiano. Ujabule kakhulu ngokukhethwa ngabalaleli bemculo etshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi ocula kulo hlonzi ukudlula abanye bonke kuma BET Awards ka-2024.
U-2024 uphela kahle, uphela kamnandi nge-success enhle. Bengiye London ngathatha nayo awards international recognition, international act. Into enhle kakhulu enjabulisileyo. So ngiyabonga abalandeli labo bonke abasupportayo, abaphathise abasupportayo. So I'm so so excited. Ngiyabonga kakhulu, umnyaka lo umnyaka omuhle.
Into zabantu nami yangise mayuyu smamondiyasa.
Umculi wengoma ze-Afro Pop uNkwali, iningi limazi ingoma yakhe Unyawo Lwami Lohalala Lozikei, uthi umnyaka 2024 umvulele amathuba amaningi.
Lo nyaka ngisebenze kuhle kakhulu, ngaphuma ngaya e-Europe, ngaphinda ngaya e-Canada lapho engikhona kathesi ngikhipha i-album. Isingo yami ethi Sengihamba izaba ngenye izingoma engizazikhipha ku-album yami next year.
Abaculi bakithi abaningi bathi basebenza gadalala bezama olondoloza isintu sethu. Besilo Jazz Marabini, Busi Mhlanga nomina loNkwali kuhlelo lethu lokuvala umnyaka ka-2024. Ngiyimela abanye bami, Voice of America Studio 7, sithi happy, happy, happy new year. Halala!
Sapan kaya hamba, tuto salu zibon.
Akhe siyabonga kakhulu yezwa thisa sibanda labaculi libe umnyaka omutsha omuhle. Akhe mnomthembo sithembayo. Luphetha lapha ke uhlelo lethu i-live talk yalandela. Ikholoko.